Esinye isakhamuzi salindawo, umnumzana Decent Ndlovu, uchasisa okwenziwa ngothika Mthanda laba, athi basebenzela endlini kaSobhuku.
Kulabantu okuthiwa ngothika Mthanda. Kudala abantu laba be-operator iminyaka leminyaka lokho besedlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, bethageta ogogo inkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezimali. Izinto zonke zona lezo zenzakala kulo MP, lo councillor, lenduna, lo sebhuku, lo mlisa, lamapholisa eduze abayibo abaclear lezo nkomo. Kodwa ngihambile mina ngayaba challenge labo bantu. Kade besebenzele emzini kaSebhuku lapho kade bethathela khona inkomo zabantu. Berobha abantu egcekeni into emgceke ngaba challenge personally ngeyi-1 bona bangu 5 othika Mthanda labo lezakhamizi zazifika about 20 something. Bathi sokuntambama bathi komunye umzukulu omunye ugogo abasebemthathele ngangimdefender abasebemthathele inkomo ezimbili bathi bayaxolisa ngaleso senzo sabo esokumbizela inkomo ezingu-2 le-$100. So inkomo lezo kabaseyi kuzithatha ngoba bebezama iqhinga labo basemsebenzini baphandela abantu babo.
USobhuku walindawo unkosikazi Grace Mpofu uthi abantu abaphoqwa ukuthi baye kubothika Mthanda.
Kuze bengene lapha babevunyelwe umlisa lenduna siphongukubukela kuphela babo. Abantu bona bebathande bona abantu besigabeni. Bavumelana mina ngize kangange uSobhuku ngiyabe ngikhamela abantu. Abakuvumelanayo into esebeyikhiphile ukuthi bakhonguthatha kuphela lawo ngamangalo alithatha abathathi bayavumela siyemukela athi singabantwana kulobani ngithi kuSobhuku kulisa induli thina sokuthiwa lingayali nxa befunwa ngabantu.
Lokhu kugcizelelwe nguCouncillor Johannes Sibandwa kulindawo yena othi uhlupho lolu alusabhahanga esigabeni ngoba abantu laba sebahamba.
Kuzokwabo kuzihlupho zabo kumbe kwabo kuzidayela izinto ngokuthanda izinto bayahamba kodwa sibatsheni besabafundisa la amalungelo abo ukuthi akulangicele umuntu ongaphosa umuntu sabanika futhi nenhamba zamapholisa ukuthi ngaze kunzima ubone ngani kunzima uyadeba lolu qinwa kupolo asisebenzi uthi aliba ukungena indawo ngesaphela sokuthi labona ngikho sokuthi bazithandela ngani umuntu ngohlupolo wakhe uyabhadala njalo kuyasifana nokuthi umbunga ukudokotela akuthatha ukuthatha futhi sebesifakile ukuthi laba bengabalingani lamadokotela kwesinye isikhathi uthi yala amafala manje abantu bazithi bakhangela into lezizathu.
Umnumzana Ndlovu uthi ngempela abantu bayazikhethela kodwa kulokwethuselwa njalo kufanele befundiswe amalungelo abo ukwenzela ukuthi kube lokuthula esigabeni.
Izakhamizi ngazama ukuzibonisa manje kulabanye abantu abadali ukuthi noma ebona ukuthi lento leyi imusa egodini njalo esebezwile lamavideo lama-clips amanye ama-audios engangibathumela wona kodwa ngaye ngafonela emsakazweni ngapha ekhaya banjela ukuthi kuyabophisa umuntu onjalo liyamreporta but siyamangala abantu laba lokho beqhubekela phambili bengafika bayethusela umuntu njengobana abantu bayethuselwa kudala ngalesiyana isikhathi sewudlakela olwakela abakhona ngama-80s abantu lokho besesaba kungafika umuntu abayethusela ukuthi liza kufa lonke lapha lingekela ukubuya kuthika Mthanda. Abantu bayahamba, abanye behamba ngoba befuna njalo besilwa labanye umakhelwane besenzela ukuthi bayeqanjwe ubuthakathi. Abanye behamba ngoba kuthiwa ungasala wena ungayanga khona uLondofa, ungahamba wena kwathi ungayanga ufika kuthiwa uLondofa. Wonke umuntu akula muntu osele ohambileyo khona ngale wonke ubhataliswe kubalisela laye uSebhuku lapha abagangela khona laye bekufuneka inkomo ephilayo kuye emzini wakhe. Abantu bakhonjelwa ngemini ukuthi ubani uyaloya. Abanye sebeze befisela labo nina abaqanjiweyo ukuthi bayaloya bethi ngangcono zonke izalukazi eziqanjiweyo zife zonke ziphele du bazingcwabe amaviki yonke. Kulokho kuphuma ebantwaneni bezakhamizi. Abantu sebexabana ekhaya sebelwile futhi kathesi nje besanda kusuka abantu sebelwile futhi ngayo leyo ndaba yokukhombela umuntu ukuthi uthwe ngumthakathi.
Omunye umhlali walindawo wesifazana ubikwa ubesexotshwa kulindawo ngoba kuthiwa uyaloya. Asenelisanga ukukhuluma lenduna kanye lomlisa walindawo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.